Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 20/2022 ngikhathe Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Asiqapheleni bantu basesindebeleni, bantu basemathebeleni, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni sibona ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka amamaski.
Abezempilakahle eZimbabwe bathi lokhu bekhathazekile. Yenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ye-vaccine.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today.
Kusethula umbiko wakhe oqakathekile izolo ukufikisa umnyaka esesikhundleni. Umongameli Joe Biden welemelika uthe umnyaka odluleyo ube nzima kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Umculi owaduma ngeminyaka yabo-1970 kusiyafika o-1990 uZex Manata wacula ingoma ehaya iqimbile nguqo ile-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lanxa yamani laba banjwa bele-COVID-19 selingani liyehla eZimbabwe, abezempilakahle lokhu bekhathazekile ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane e-vaccine. Wanastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekoBulawayo.
Yatshona ilanga layizolo, ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi kulabantu abalitshumi ababulewe yi-COVID-19 kuthi abedlula 411 bahlolwe bafumanwa belegciwane leli. Udokotela wedwa Ndebele ngomunye wabezempilakahle abakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Asiqapheleni bantu basesindebeleni, bantu basemathebeleni, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni sibona ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka amamaski. Sibona ukuthi siwagqoka kuhle, hayi khona ukuwagqiza engani ngamathayi wona engamamaski.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele-COVID-19 abedlula 227,552, wasila abedlula 210,675, kwabhubha abedlula 5,276, okwamanje kugula abedlula 11,617. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine 4,222,834 ijekiseni lakuqala, kuthi abahlatshwe elesibili sebasedlula izigidi ezintathu 3,249,450. Asebehlabe elesithathu sebasedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 33,331. Kusanjalo, ikhansili yakoBulawayo lamhlanje ithole isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lwe-TB esivele kwabe-National AIDS Council besebenzelana logatsha lukahulumende lwezempilakahle. Esamukela lesi sipho umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi amagwaliba la azakwenza umsebenzi ube lula.
Namhlanje sithole ingwadlwana kumbe ngithi okungamabhuku okuncinyane okumayelana ngemkhuhlane wofuba iTB ngamafitshane kumbe ngolwasemzini olunye lwakhona lugwalo oluqondisa ngokwelatshwa womkhuhlane wofuba ebantwaneni olunye ngolukhuluma ngokwelatshwa kofuba olungakaphumeli phandle kumbe olungakabi lezitshengiselo esingathi yi-latent TB ngamafitshane ebantwini abaphila lomkhuhlane wengculazi. So lezi ngwadlwana ke zizaphathisa abezempilakahle abasebenzela uBulawayo ukuthi bazwisise ngalo umkhuhlane wofuba ukuthi welatshwa kanjani kusuka ekuqaliseni ungakatshengiseli esingathi the latent phase lebantwaneni kusiya lokuthi uziyefika lapho otshengisela khona.
Umqondisi we-National AIDS Council kobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi bayaqakathekisa ukwelapha lokupha ulwazi lwe-TB ezweni ngoba ingxenye yabantu abalegcikwane lengculaza balakho ukuhlaselwa yi-TB.
Lapha kade sinika amabhuku information etshiyeneyo ku-City of Bulawayo mayelana ne-TB kuze bayanelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines acurrent le information nje ekwanileyo kuze abantu bakubulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sizile udokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe akade elo ibhedeni enkulu ku-TB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kulobu kusehla, sifuna ukuthi TB, HIV kuwe kusehla umkhuhlane leyo elizweni lethu. Yikho i-donation leyo izasiza abantu abakobulawayo lamanesi labodokotela bebe bekwazi ukuthi lanxa beselapha abantu basebenzisa imithi enjani, njalo lanxa kule ama-complications beyaphathe njani in terms of TB. Njalo siyananzelela ukuthi TB le-HIV vele kuyinto yini ngoba ihafu yabantu abale-HIV bazagula i-TB. Njalo yikho sisithi umuntu ole-TB kateste for HIV, umuntu ole-HIV kateste for TB ukuze abantu labo belatshwe imikhuhlane emibili.
Ikhansili yakobulawayo ithi ngomnyaka balakho ukuba labantu abayinkulungwane kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwa bafumanwe belofuba, kuthi abedlula amakhulu amahlanu balakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha, njalo lokhu kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa okulenani eliphezulu kwizwekazi le-Africa elilofuba eziyizwe eziphenduka ekhaya zilofuba, ezinye sezizofela ekhaya ngokuswela ukwelapha. Ikhansili ithi lokhe kuqale i-COVID-19 inani lezizalwane zeZimbabwe eziza ekhaya liphansi okubangele ukuba lenani labahlolwa bafumane belofuba liphansi. Ngimele iStudio 7 yikwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selimise ubudlelwane okwesikhatshana lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Kuphi. Kubikwa kukuningi uMakhuphi asebenzile okungahambelani leziqondiso zesisekelo somthetho webandla leli. Lokhu kwenzakala ngesikhathi belungiselela umhlangano omkhulu owe-Congress. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko ku-MDCT uthi kusahlolisiswa okuningi okwenziwa nguMakhuphi ungahambelani lokumele kwenziwe umuntu olilunga lebandla leli.
Umsekeli kamongameli we-MDCT umama udokotela uThokozani Kuphe kanye lomsekeli kamabhalane wezokukhitshwa kwemibiko ubaba usenator uKalipani Phokeni bobabili bamisiwe ukusebenzela iparty ngoba kulezi zizathu ezinengi ezenza ukuthi betheswe amacala kumbe engathi betheswe umlando wokungahambisi kuhle izinto ebandleni sikhangelane le constitution laloko kumele bakwenze laloko kumele bangakwenzi ngakho bamisiwe kuphela ukusebenza ebandleni kodwa basanga ama members of parliament kumele baqhubeke ngomsebenzi wabo eParliament kusiya phambili kuzamele babe nga pandame phambili kuka Abita General onguye usosihlalo wekomitee ecwayisisa zonke indaba ezokungaziphathi kumalunga awe standing committee
umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leMDCT kodwa abalandeli bakamagubhe bathi uMonzora uzama ukuzivikela ukuba inganqotshwa ngumagubhe kukhetho oluzayo umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kamagubhe utshele iStudio 7 ukuthi uMonzora kalalungelo lokususa umagubhe esikhundleni kumbe ukumisa okwesikhatshana ukuba lilunga lebandlaleli
udokotela ukhuphe kakatholi leyo ncwadi ethi iyamsuspenda ngoba sikhuluma manje udokotela Khuphe simkhangelele ukuthi aphenduke lapha eZimbabwe namhlanje evela kwele South Africa kodwa ke into engayitsho ukuthi uDouglas Monzora kalawo amandla ukuxotsha umuntu kumbe ukususpenda umuntu ngoba ithuba lakhe lokuba ngupresident laphela mhla ka 27 June 2021 ngoba wakhethwa kuCongress engela quorum ngokunjalo ngomthetho weMDCT uArticle 6.2.7 uthi khona iCongress engela quorum ama resolution akhona aya expire within 6 months ngokunjalo uMonzora wama ukuba ngupresident weMDCT mhla ka 27 June 2021 okwesibili iNational Council yeMDCT ya expire ukuba lamandla ngo-2019 ngoba yakhethwa ngo-2014 engingakutsho ukuthi akula muntu olamandla okususpenda umuntu ku-MDCT okukhona ukuthi kusasa sikhangelele ukuthi sizwe ukuthi umama Makhuphe uphatheleni imuli yeZimbabwe njengoba lisazi ukuthi uzabe e-addressa onozindaba elokishini lemzilikazi emakhokhoba kusasa
umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kankosazana Thokozani Khuphe umsekeli kamongameli webandla leMDCT ubexoxa leStudio 7 ewubulawayo umculi owaduma ngeminyaka yabo-1970 kusiyafika o-1990 uZex Manatsa owacula ingoma ehaya iqembu lenguqu ele-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho umdingi kaManatsa uthi ukhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane abemuli kamoyi balobe enkundleni yokuxhumana eFacebook ikhasini likaManatsa ukuba badane kakhulu ikutshiwa ngumuntu obethanda imuli yakhe njalo labalandeli bomculo weGidi Jive kwela kwela letsabatsaba uManatsa wacula ingoma ezadla ubhedu ngesikhathi eleZimbabwe lilwela uzibuze lalapho selikhululekile Umnumzana Anthony Blinken unobhala obona ngobudlelwane bebelika lamanye amazwe omhlaba uthi ilizwe lakhe lisekela ele-Ukraine kungxabano yalo lele-Russia lona-ke elingafuni ukuba ele-Ukraine lamukelwe umanyano we-North Atlantic Treaty Organization NATO. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UBlinken okhulume ngodaba lolu lentathele zindaba yomsakazo we-Voice of America uthi
We've offered Russia a clear choice, a choice between pursuing dialogue and diplomacy on the one hand or confrontation and consequences on the other hand. And we've just been engaged in an intensive series of diplomatic engagements with Russia directly between us through the Strategic Stability Dialogue at NATO with the NATO-Russia Council. My hope remains that Russia will pursue that diplomatic path. It's clearly preferable.
Utele melika lamanye amazwe azajezisa ele Russia lingahlasela ele Ukraine.
If Russia chooses to renew its aggression against Ukraine, we, and not just we, the United States, we, many countries throughout Europe and even some beyond, will respond very forcefully and resolutely, and in three ways. First, we've been working intensely on elaborating extensive sanctions, financial, economic, export controls, and others.
Kunengi esilakho ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi sivimbe okufiswayo kwenziwa ngeRussia. Kunenga kakhulu okunye kwangkhona ke izijezo zenoto. Siyabona ukuthi nxa ngisithi thina ngisho ukuthi amazwe achiyeneyo sizakwenza konke lokhu senzela ukuthi sinqabele okulapho ukuthi kwenzakala elizweni leli. Kumele phela bekwazi ukuthi thina siyalisekela ilizwe le-Ukraine.
A second consequence would almost certainly be further assistance, defensive military assistance to Ukraine.
Umkhokeli wakule Russia uMnumzana Vladimir Putin uthi ilizwe lakhe kalifuni ukuhlasela ele-Ukraine. Uthi abakwenzayo kuyinhlala yenza. Kodwa abacubungula izombusazwe bathi kusobala ukuba ele-Russia lifuna ukuhlasela ele-Ukraine. Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala kule Melika uthi kuyethusa ukwenziwa ngele-Russia.
Amadoda la angapha awe-America benza kuhle kakhulu ukuthi bazame ukuthi bayikhalimele i-Russia ingakaze itshengise lokho efuna ukukwenza. Ngoba ngokubonakala kwakhona nje ukuba bengathi bafake amabutho laphana lokuhloma lokwenza konke lokhu, bayakhanya ukuthi bangaphose bangene laphana balwisane le Ukraine. Kodwa ke nxa besukuma ba kwasukuma ama-senators khathesi ukhona ngale unobhala omkhulu uBlinken ukhona ngale ukuthi bakube le nkulumo ezithi mbona ngathi la iRussia izabona ukuthi akuchiphanga njengalokhu ekucabangayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbusontini laye ohlala kule Melika.
UPutin udlala intsoro yakhe, kukhona angabe azakwenza e-Ukraine kodwa mbona nganokuningi nje uphonga utshengisela kodwa aseze enze ukungena okwempi.
UBlinken ukhangelelwe ukuba uzakwenza umhlangano oqajekileyo kusasa lomnumzana Sergey Lavrov obona ngokwethula kwemibiko kwele Russia. Ele Russia selifake ibutho lalo emngceleni welizwe le-Ukraine. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingugibbs Dube.
Umongameli Joe Biden welemerika izolo wethule umbiko oqakathekileyo lapho esenelisa umnyaka wakhe wokuqala esesikhundleni leso. UBiden uthe umnyaka wakhe wokuqala ubulukhuni okwamagama ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19, kodwa wathi ulethemba ukubana kuya kuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe lakuqala kuzaba nganeno. Ngesizwe amazwi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before this country. We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Lawo ngamazwi kamongameli Joe Biden welemelika esethula umbiko wakhe oqakathekileyo ophathelane lombuso wakhe ngomnyaka odluleyo. Kulayitoku lamhlanje uhlelo wasehlizeni kwamama sikhanyela akwenziwa ngabesifazana kumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuqakathekile ukuba namkhokheli we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe baguqule ibizo lebandla lawo khathesi kungakayenziwa ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. inkuthazo iza ngemva kokuba umkhokheli weMDCT uMnumzana Douglas Manzora ethe icele lakhe lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lebandla likaJamisa. UJamisa ngokwakhe usekubeke wacaca ukubana ngempela baphakathi kokudinga ibizo elitsha. UNjongamile Nkomo weStudio 7 uxoxela ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Diva Dube endawonye lentatheli zendaba uSimbarashi Nembaware laye ohlaziya ezombusazwe onguye osungula ingxoxo.
Lasinto oJamisa wathi alisesikhathi lisana lendaba yokuthi MDCT MDC Alliance ngoba nako bazibala lasemthethwandaba abazile bethi wona awukazi banike ama-judges ayindlashela. Umthethwandaba wathi hayi MDC Alliance awusicinga labo nje ukuthi wabo inhlanganiso ukuthi siya ekhethweni siyakusanda kakambela. So lathi lelihle oJamisa bumbi iqembu elitsha bekhampeni alo yekele ukulwisana lalaba abanye ngoba kuqeda isikhathi lamandla le mali imali efuzile isetshenziswa ekulungiseleni ukhetho lokuthuthukisa iqembu labo. So I think ngathela elihle elokuthi oChamisa bethishane lento yokuthiwa i-MDC Alliance MDC Chiba nibana hayi benze iqembu labo.
Wena ulubona njani lolu daba Dube?
Ngibona ngathi into le is long overdue okufanele ukuthi ngabe into abayenza kudala ngoba bayibona ukuthi into le bayayizama kodwa into le bayizamayo ayihambi ngendlela eqondileyo ngendlela abafisa ngayo. Bekuzodala i-confusion kakhulu kubalandeli babo ukuthi ekugcineni kugcine kungasazakali ukuthi kathi lapha okuyikho yikuphi okungayisikho yikuphi ngoba abanye abantu njalo singakuboni ukuthi ayisiwo bonke abantu abafundileyo mhlawumbe ababe bengabalandeli babo iqembu le-MDC asebengagcina besenza amaphutha abe sezagcina esezakhoza ukuthi mhlawumbe bekukhona umphumela kade bengawuthola be-MDC Alliance kodwa ekugcineni bagcine bengasawutholanga ngendlela yokuthi abantu baye balahleka endleleni ngokuhlangahlangana kwamabizo. Bona nxa bezazi ukuthi bona bayazithemba nxa bezazi bona ukuthi baziqembu bayenze ibizo eliqondane labo ngibone ngathi kuzabe into ezasiza bona iphinde isize labalandeli babo.
Ngiphenduke kuwe Nembaware, bakhona abathi uChamisa engabumba ibandla elitsha, abanye abasekeli bakhe balakho ukulahleka bavotele iMDC Alliance ekaMonzora kukhetho ngoba becabanga ukuthi uChamisa lokhe esebenzisa lelo gama.
Ukho okutsho ngumfowethu uDube lapho ukuthi it was long overdue bachitha isikhathi ngendaba engasebenziwe. Simzile uMonzora ngolwesihlanu ekhipha i-statement ukuthi baya kuma-violation besebenzisa u-MDC Alliance. Okushuthi-ke abalandeli bakaChamisa bazavotela i-alliance benika lowo Monzora futhi ini amavoti. So okushuthi-ke isikhathi esincane ngoba-violation aseduze kathesi ukuthi-ke ibandla likaChamisa elitsha lingeni siyancintisa ukhetho lisithi hayi thina si-MDC Alliance / Chamisa asengathi i-confusion yakhona. So ukuthi ngabe into eyenziwa kudala kwabunje iqembu laxa sikukhaya lakhankasa sithi umnyaka odlulileyo kwazi ukuthi hayi sole qembu elitsha ngokuthiwa yi-Chamisa Chephechephe Patriotic Front ngokuthiwa kuyini ngizozasiza. Uhlupho olukhona-ke kuma-by-election lawa nxa uChamisa ezangena ama-by-election usize ukuthi ibizo lakhe liyabe lingakamenetheki endaweni ningi okuzenza ukuthi amavoti amanye ayengaphi aye kuMonzora. But sikhangele ukhetho olukhulu oluzayo olwa-2023 isikhathi esihle ukuthi bekazi kukhankasa besebenzisa ibizo labelitsha.
Naso Dube,
okwakathesi baba Nkomo esikhathini lesi abakhangelane nazo ama-by-elections ngibona ngathi lapho abakhangelele umphumela omncane kakhulu abangawuhlomula ikakhulukazi ngoba sesikhala ukuthi sebetshintshe ibizo. Okuzakwenza ukuthi umphumela omncane lokhu abakufisayo kungenxa yokuthi siyakhangela kathesi isimo se-COVID esikhona esizakwenza ukuthi mhlawumbe bangayeneliseki kuhle ukuthi babhodabhode bakhankase babhode ibizwe babhode indawo lezi abazifunayo ukuthi bayenelise ukuthi kuchazela abantu. Kodwa-ke nxa bengathi bazinike isikhathi mhlawumbe bekhangelele kakhulu njengokutsho komfowethu Ntembo ukuthi ngaleso sikhathi bazabe sebeyenelisile ukuthi bamemethekise indlela abakufuna ngayo lezangebizo labo lelo ukuthi bazabe bengobani okuzabe mhlawumbe okungabenza ukuthi mhlawumbe babe namathuba.
Siyabona lapha Nembaware ukuthi iMDCT kaMonzora isixotshe uNkosazana Thokozani Khuphe. Ulubona njani lolo daba?
Okay, MDC I think MDC yachabalala kutshona umdala uTswangirai. Wonye lokho sokukhona uchomne lami singo park lami singo park indawo lesikhuluma ngayo ukuthi uChamisa eMsiselane yaswa khona apho ekuthoneni kaTsandira unfortunately ngeke aphendule uTsandira ethumeni azobambanisa iqembu leli uThokozani babeze nje engafuni from the word go even i-court isithi hayi nguye ozasala ephethe iqembu
akuyiphethe Dube ulubona njani udaba lukamakhulu
Udaba lukamakhulu wamakhulu ludaba olungathi lunezinto eziningi ezangenzelayo ezenza ukuthi umakhulu azithole esimeni lesakiso. Okokuqala njengoba ukuthi umakhulu wathi elimukiswa esikhathini ayefanele ukuthi ngabe mhlawumbe wathi wahlala phansi wacabangisisa kuhle wahluza kuhle ukuthi yikuyini afanele ukuthi akwenze kodwa azange wakuthatha ngendlela eqondileyo wakuthatha ezinye izinto wazithatha ngenhliziyo wangazithatha ngokujula komqondo njengosopolitiki. Okunye kwayenza ukuthi egcine sagcina simbole sehlambalazwa intshona sezipheni zangaphi yilapho ayefanele khona ukuthi aye ahlale phansi bengakazi bavele phambili kodwa baqale bayedlukisa izinto zabo bese semuva khona ngale
umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe ubexoxa lapho endawonye le ntethelezindaba uSimbarashe Nembaware laye ucubungula ezombusazwe Abesifazane abavela eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngemizamo yokuxotsha abokuza kulelo lizwe ngoba iningi labo yilo elisebenza ezindlini zokudlela okuyizo ezisahlolisiswa. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazane abahlala eSouth Africa bevela eZimbabwe eyezimbokodo uNkosazana Victrice Mathuthu uchasisa okuningi kungxoxo ayenzelwa sithandekile emhlangano weStudio 7.
Wona awukho muhle angithi yabona ukuthi kuma-social media kuyakhulunyelwa zonke le zinto abantu abaningi bayethi yebo silaba abantu abathi hayi thina vele kudala sihle egoli ayikho into engayenzeka ngoba besibophile basixosa vele thina kudala siphila la kodwa thina njengabomama asilazi izibindi ezinye omama balazi izibindi ezindala omama masicabanga sicabanga ukuthi abanye bethu bala bantwana masicabanga sicabangela abantwana ukuthi njengoba sokusenzeka kanje ma kungenzeka ukuthi hayi sesixotshwa mina ngizophuma abantu bami ngizobafaka so abantu bangomama bakhathazeke kakhulu like manje kule ndawo zokuthi abantu bayazisa amapemithi abaselawa ufuna kungenyiwa amapemithi so bayabuza abantu bangisenze njani konke lokhu lathi sinja silakabi lazi impendulo ezinje ngoba nxa kuxotshwa abantu ezindaweni ezinjengama-restaurant sokuhamba kufunakala ukuthi bavale ukuthi bangaki abavela kwamanye amazwe bangaki abavela e-South Africa kuzagcina kuphoxelela ukuthi abaqhashi bethi abantu bonke abavela phandle kwe-South Africa hayi kungcono baphume bengazisasebenza kuqhatshwa abantu abavela e-South Africa thina sizawuyazi abantu bethu omama bethu abavela eZimbabwe basendabulawa ama-restaurant bazoyazi sesuka lapha sikwazi ukuthi bazongena umbani owaziyo mhlawumbe kuzangena emathichini omama abaningi abasezimbabwe zasebenza emathichini mhlawumbe kuzayiwa ku-security sector o abantu abaningi abavela eZimbabwe zasebenza ku-security sector so wonke umuntu amaphapha phezu asikwazi ukuthi kusasa kuyovuka kwenzekayo yebo bangaba khona abathi hayi asilandaba kodwa thina njengobomama indaba kulayo
okwakathesi kungabe kwehlukile yini kulokweminyakeni edluleni siyabona ukuthi asikho kwakuqala kusenzeka
lokho ukuqala okuyokusenzeka sikuzabona izenophobia ka-2018 cabanga ukuthi uyayikhumbula bekungabantu akade bephuma nje bekhanga beshaya abantu bokuyika shisa abantu kodwa lokungangenanga kwaze kwangena ngapha emsebenzini lapho sesibona khona manje amabandla ama-political parties eseyiwa sengenela izinto ezinjalo kunzima nxa sokuzathi singenelwa ngama-political parties ayiwa asibheke ukuthi ngabe ayasivikela njengabantu bokuyika into leyi siyibona ikusenzeka ema-trackini isiphumule manje ema-trackini singene ngapha ema-restaurant asikwazi ukuthi yaphi njalo ayifani lale izenophobia esiyijayeleyo akula muntu othayo ngoba ukuthi abantu emsebenzini abantu abakuyele emakhaya wabo kodwa lapha lesikhathi hayi bazosithaya kuzadlula bangasithaya bazabona but now ngubani ozobabopha ngoba la maphadi abalabona amabandla ezombusazwe asengenele umkhankaso wakhona
sikhuluma ngamabandla ezombusazwe lithini ngokungenela kwe-EFF
eyi umuntu ulale phendulo uyusimangele ngoba besilokho sithi hayi kungcono uma lemu usehlangothini lwethu uyazi ukuthi wonke umuntu ose-afrika i-afrika ngeyakhe kodwa ma yeka ngethuli ehlukileyo kuyasimangaza kakhulu njalo kuyasibona ukuthi sesimisodwa manje aselangisilo yethu singathi ngibuke kanjani ukuthi support ngala ise ngomunye okhala ngokuthi hayi sengoya oqala futhi ngokuya kula ama restaurant ayofuna inani labantu abangavela phansi labantu abazile South Africa bese ukhalele kwamanye amabandla hayi kube manje le yesi mina njenganinje ukuthi 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 wavuka namhlanje inyoni sikhale ukuthi kanjani ngoba sina simanje ukuthi sivikela ngoba nje kuyenza kwakhona esekwenza yabona ukuthi usengami yabuthi yabuthi support ngisho usewenza ukuthi hayi asikho kuhlasela lokufika kodwa ukukhangela ukuthi laba South Africans lawa yabhekile lapha emsebenzini kodwa nje vele singakubhekelanga ukuthi vele kuye ku EFF siyakhulu kuye ukuthi
kungenzakala abantu bengasilahlekelwa imisebenzi lapho sikhanya ukuthi iningi vele ligcine abantwana ekhaya nabazali
kuthiwa ngesilungu disaster in the making ngoba nxa sisuka sonke lapha kuthiwe sesibuyele ekhaya kumbe noba singabuyelanga ekhaya singasasebenzi kwenzakalani ngabantu abethu labazali bethu esibaeya basekhaya futhi bazobulawa yindlala singaze sihlale thatha kuthi nxa imisebenzi sisebele kuyini esizakwenza singasasebenzi lathi khonapha sihlele sizodlali sibe ngani so yena leyi vele ayikho right sizovele nxa kuphela imisebenzi nje aku-affecti thina sodwa esilayo esouth africa izimuli zethu ziyo-affekteka okuzilisileyo
lo nkosazana Beatrice Mathuthu isiphathamandla senhlanganiso yezimbokodo ubexoxa ecingweni losandekile mhlanga westudio 7 silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo.